Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 3 ngumabasa 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana naleChina khona lephetsheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Xi Jinping balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu labo babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengasomagorokozi.
Abelimigodi eSmithfield Farm eMazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthethwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mugabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamhla balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe omabili. Umnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano beleChina leZimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. EZimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. Ele China lona lilamakampani amanengi aphatheke kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mugabe, zinengi izivumelwano eZimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abanengi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macaphulana.
Abanengi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona lokho lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana naleChina khona lephetsheya. Ilizwe lilambile abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMugabe labanye abawenzileyo kweleZimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungaboni ngani sitsha yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kuMugabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babebonke leChina eDRC Congo obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasosha besilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina kusenziwa iZANPF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
Ngamanye amazwi uthi awukubona okuhle okungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana leze United States njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezengikhuluma ngazo zamadayimani okuthengiswayo lapha ngilusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe eChina ukudla khonokho kuzazela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China akabanikeza izipho beChina bengatholanga lutho bona kuqala
uthi ele China lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukamnumzana Robert Mugabe kodwa la kulandula njalo liyakulandula lelo lizwe
hayi amacala vele abawavumi laba bantu ungabona belandula kakhulu yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo
umnumzana Dine Zulu macaphula la ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameni khomo weStudio 7 SA South Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona. Kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi akulabubelo osobukhona nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu kwedlula lokho kade vele iyikho khona ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi lami ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhona ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali so lokhu umnangagwa waqalisayo ukubusa izinto vele seziwesi kulalapha ezazikho khona nje okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha emlizinda seZimbabwe nje enibalwa ehlanganisa nje ukuzithengela yena isikafu sakhe esihle ahamba esigqokile loba kutshisa njalo lokuphapha ngendiza mthina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi.
Elanxa kunjalo Nyoni bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvotela umnangagwa ubona ungathi yakhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo.
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela umnangagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona ababhenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU-PF yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela umnangagwa kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona so mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana lomnangagwa leZANU-PF.
Abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje kuyini ongabakhuthaza ngakho?
Abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhetho nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sokuyisikhathi sethu thina abancane sokuyisikhathi sentanga yethu sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare.
Yebo mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA ndebele ngomvulo volo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazweni bathi sebekweza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mugabe, umkamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mugabe wathi batshontsha imitshina yamakhompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemaye Mugabe Children's Home. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 emazowe emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center eHarare ngokuchasisela uzulu okuyikho okwenzakalayo emazowe. Leli nyathelo elithethwe laba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mugabe osebacala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula emazowe kusukela ngomnyaka 2000. Umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Endinazi futhi datofonelwa tiri pano nomshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe usitshayele ucingo namuhla lokhu. Sesisedolobheni ebuza ukuthi ingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi ukube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenzayo emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mugabe ebethesa umlandu wokumtshontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndithe company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganendise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mugabe ngale migodi.
Hayi, ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathele ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokozi, bathi bekhitshwa nguGrace bahambe ekhoti batshelwa ngekhoti ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle, but sesizathumezela abantu bethu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi emimse into azenzayo. Kodwa manje kwaswelakala umuntu owahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyoni uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani echaza asekwenza unkosikazi Mugabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kuyephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinawo, so khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu emazowe bathi kuyabamangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxothwe ilunga ledale lepalamende unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Usabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli unkosazana Tabita Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele ubandla leli kobulawayo njalo wangena kudale lepalamende ngalokho okubizwa ngokuthi proportional representation, lonkosikazi Moyo ongumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. kodwa ke umnumzana obhedugudu omele icele lebandla leli elisekela uMakhophe waxotshwa kubandla licelele MDCT likaJamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika ye-MDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa ngeStudio 7 ngodaba lolu.
Silesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngesephula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguye kade ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obe ngukhansela weluveze naye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhuphe. Kube sekusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha. Iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi? Ku-National Council. I-National Council yesizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye le province ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangethi bephule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Ye besibone phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye ke omqondisi balanda moyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ubufakazi engibutholile ngivuthole kutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo. Yumgoqo esawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi yephathi ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamende nxa bengabameli bephalamende ukuthi sebekhitshwa.
Lo ngunkosazana Tabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokuhlwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM naweshortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwabatsha olwethe connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe zakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni ngokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokeli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili usiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuza kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
kunengi okubalise ngabantu okuloko kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla eloko iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye umnumzana Mkhathini Ncube isakamuza seHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash
economy kathesi ayimanga kahle not basically izinto ve ziyadura thenga at different prices for the same product kuyabe kule eco cash price kule swipe price kule price ye bond note kule price ye ama US dollars so basically vele I mean I don't understand why ukuthi i bond note yangithi la ukuthi lizosincedisa ukuthi sitackle i shortage yama US dollars but right now at the moment ibond note langikhona kalitholakali njengesokufanana le-US dollar langikhona
egcizelela kulokhu omunye wezakamuza seHarare umnumzana Nyarwatson Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali
imali lokhu eyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awuthole imali kumbe uyithola nzima ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe ashiye umsebenzi kodwa ungashiya umsebenzi uphila njani futhi siphakathi kwembokodo lelitshe isimo sethu sibuhlungu
omunye njalo uPascal Madiri ugcizelele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye awukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business but asikatholi even umsebenzi owodwa yokuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azikathengwa ngokuthengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala. Imisebenzi awula uhulumende laye kukhanya akwazi ukuthi kumele ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe
ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombusazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi
isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako Israel lapho bephuma ebugqilini kuNkosi uFaro bona bangcono ngoba babe noMose umprofeti kaNkulunkulu thina pho siholwa ngubani njalo sirholela nga lanamhla akukhanyi
abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kule China abathi zithengisela amazwe akuzekazi le-Afrika impahla ezithujileyo kulalezo ezithengiswela amazwe asentshonalanga athuthukileyo abanye bakhangele ukuthi ukhetho luzakwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla lezanu PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangelele njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe mele sithu 7 ngiseHarare ngukipton Pepe.
Uzulu kwele South Africa le Zimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi endudzo kulandela ukubhubha kwenkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Uhulumende we South Africa wazise ukuthi umunye uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le nkulumo yabanenge emijoveni ezindlini emisebenzini laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathu sizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa uhulumeni. Umngcwabo uzakuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi ehlula abanye abesilisa, loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe okwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubachiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stewards.
Langamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili Lemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakaWinnie ukuthi waye senza okwembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Omele MDC-Tiko le South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC-Tiko le South Africa lalo likhala ndawonye le muli kamuyi lisithi imfa yakhe ikulahlekelwa kwe-Africa jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhunu eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi sinalala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936, wasethathwa ngowayengumongameli umuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kani wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. Umnumzana Cyril Ramaphosa waseSouth Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo wonke isidube. Asihlanganeni ku-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.